ibhanga elikhulu elelizwe nxa lingela etrikona yisikiwa ifenoret nxa lingayisilo elidinda imali kuyahlupha ukuthi kube le-policy statement ecacileyo ngoba yena vele akanamandla imali yakhona ekhulunywa ngayo yimali angelamandla kuyo kutho ukuthi vele uyabe phonge ukhuluma njengcono kwama-interest rates ngaphandle kokuthi nxa engazathi yena sesiyitshintsha i-currency yethu ye lokho kungaba lesindo kodwa kwakhathesi vele angiboni ukuthi engakhuluma into engethusa
alubana ethe wasuka emalini esiyisebenzisayo kathesi yiphi imali esiyabe simele siyisebenzise njengelizwe
into ekhona ukuthi sesikwazi kathesi ukuthi umsebenzi wedola suwenzeka sukwedlula nxa ethi ufuna ukuguqula imali angiboni ukuthi kungahlupha ngenxa yokuthi inkinga yayingugono ugono wayedinda wayengathembeki edinda imali edindela bona abantu bomhlangano wakhe akulalizwe e-Afrika lapha mfowethu elingenamali yalo so ngiyazi ukuthi asizatshintshe nje asizaguqula ukuthi kube le mali yalapha kuphela kodwa ngibona ngathi mina kathesi umumo wakhona omungahle wokuthi njengoba sokuthiwa sokungena izimali ezivela ngaphandle kwelizwe i-investment ekayikabeukuthi ngibona ngathi sokuyisikhathi ukuthi kuyajange ngatsho nje kube le 100-day program ukuthi imali yezimbabwe iphenduke
wona umumo emabhanga usunjani kulezi nsuku
umumo sungathi umngconywana ngoba sokwenzakala ukuthi nxa ungisika nje usima elayinini ku-ATM emthinini lwana okhipha imali uzinze nje khonokho kukhona kodwa iyaswelakala imali ungaze uhambe emini uzakuza amabhenki esithi imali iphele ngo-12 sokungconywana kodwa kuyatshengisela nje ukuthi kusolokuhlupheka okuthize okufanele ulungisiswe kodwa akusafanani njengomnyaka ophelileyo
kuyini ongamxwayisa ngakho uMangutsha alubana elalele
nxa elalele ngazinta kuthi kuye thatha-ke i-US dollar yana ulibise lesiphaleni ibe yi-foreign currency okwakuvele kuyi-youth nxa ufuna i-foreign currency i-apply ebhenki ngama-travelers check kumbe ini kumbe i-letter of credit ingabi yimali yokuthi nxa ufuna uyathenga isinga ufuna uthenga umumbo owesiwe isetshenziswa ukwenzela ukuthi i-bond zibe yiyo lodwa imali eyabe ikhona esetshenziswa khonapha lokho kuzanceda ukuthi intengo i-inflation ibe phansi ngoba abantu kabasaxothane bekuyathenga i-US dollar emsikeni kakube nama-interest rates ayenza ukuthi abantu bajabulele ukuthi bafake izimali zabo ebhenki i-saving kuzenzela ukuthi imali ingangena ebhenki izaphoda kukalula kodwa nje kungathi ngamkela khona kwakathesi yena